sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ingcwethi kwezempila kahle zicizelela ukuthi abantu beqhubeke belandela iziqondiso zokwenqabela iCoronavirus. Ngesikhathi inani labatholakala belegcikwane leli liqonga.
Since kungene i-second wave sokungama COVID after COVID, ama mortuaries are flooded our government. Imizimba igcwele. Laba bantu abayiwo abashiywe ihlobo abasenawo amandla, abasenawo ama resources ngoba sebelahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu. Thola sokushona abantu 3, 4, 5, 6 ngamngeni munye se-COVID iqalile.
Amankampani emingcwabo asekhuthaze izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ukuthi zibe ngamalunga enhlelo zama-burial society kumbe ezama-funeral policies. Kuyanyakazela abezomvikela esigodlweni seMelika eWashington DC ngesikhathi kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats ukuba ngumongameli omutsha walelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abadlula amakhulu amathathu 322 batholakale bele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo, okukhweze inani lasebehlolwe batholakala bele gcikwane leli kunkulungwane phose ezingamashumi amathathu 27,203. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe nyaka yinye. Abakhulelwe ngumkhuhlane we-coronavirus babengamashumi amathathu 30 izolo kuphela. Abakhuphule inani lasebebulewe ileli gcikwane kwaba ngamakhulu edlula ayisikhombisa i-713, ukuthi abake balaliswa yilesi sifo basila sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi lasithupha 16,512. Ezwekazi le-Afrika, i-COVID-19 ihlasele abantu abayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million yabulala inkulungwane ezingamashumi phose athoba minwembili 78,911. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilikhulu 95.1 million abatholakale belegcikwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili i 2.1 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi phose ezifika amashumi amabili lane 23.9 million yabulala inkulungwane eziphose zifika amakhulu amane 397,611. Ngesikhathi igcikwane leli limemetheka eZimbabwe lemhlabeni jikelele, iningi labantu libikwa lilokhu liphithizela emadolobheni kanye lemalokitshini lingalandeli iziqondiso ze-lockdown ezokunqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Ingcwethi kwezempilakahle zigcizelela ukuthi abantu beqhubeke belandela iziqondiso zokwenqabela i-coronavirus ezibalisa ukuvala ubuso ngamamaski, ukugeza izandla kumbe ukuzigcoba ngamafutha ama-sanitizer sikhathi sonke lokungasondelelani. Kodwa iningi labantu lithi kufanele liziphandele kulokuhlala ezindlini kungela kudla kanye lamanzi okunatha. Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi bakhuthaza izakhamizi ukuthi zilandele lezi iziqondiso.
Ye, abantu bakubonakala bephithizela ikakhulu nxa ungena edolobheni kuloku phithizela ukuthize sibili ngoba emalangeni adlulileyo baze bagcina bethelwa ngamanzi ngamapholisa. Noti kontu kuphela esidikidikini, kodwa ke lanxa uhambe emalokitshini uzafica ukuthi vele abantu kabahlalanga phansi. Mbona ngazanthi abantu balomnakano wokuthi ukuze umuntu athole i-COVID kumele abefike edolobheni kuphela, bengananzeleli ukuthi lakhona apha emalokitshini nxa lokhu siphithizela sivakatshayana ezindlini siyalelale igciwane lebelokhu lisabalala ngoba siyakwazi ukuthi ziphuma kusikhathi sekhefu lapho kathi sivakatshelwe khona izihlobo ezivele emazweni atshiyetshiyeneyo. So ngokunjalo-ke nxa kuyikuthi umuntu lapha yena aphuma khona igciwane like lathelwa kulowo muzi uzafika ukuthi ngabantu beyobayo babesale lali abantu ke bazagcina bethela igciwane leli ivariant entsha le ingozi kakhulu ememetheka ngokuphangisa. So ngokunjalo esikunanzela ukuthi yebo yebo qinisekile sibili ukuthi abantu kabahlala ngaphansi bayaphithizela abanye ngabaye ezibholaneni abanye ngabaya vakatshena nayo nje abanye bala kungamaphatha abakwenzayo ezindlini okuncane khonokho okuzijabulisa bengananzeleli ukuthi bazifake engozini.
Kuyini okungenziwa ngohulumende lokungenziwa yizo izakhamizi ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane leli?
Abantu kabahlale phansi, igciwane kalihambi, kuhamba bona abantu. Nxa lokhu beyaluzela besiyale lali ngoba lingangena egumeni. Okwenzakalayo kade sibuthi izibhedlela ziyakutshela ukuthi zigcwele mbe bayakuthi buyela ngkhaya uye isolate ngkhaya. Khonokhona siyakwazi ukuthi lapho esihlala khona thina izindlu zethu kuvele kuncane, uya-isolate ungaphi, usebenzisa itoilet yiphi, uvele uphekelwa ngaphi. So okuqakathekile ukuthi senqabile ukuthi igciwane leli silithole. Ngase sibuya-ke kuhulumende, kuyisifundo esikhulu soneso kuhulumende ukuthi ilizwe liguqe ngamadolo linje, kuzaba nzima lanxa kungabuya loba yiwuphi umkhuhlane ukuthi abantu bahlale ezindlini ngenxa yokuthi abantu izisu zikhala umoya. So nxa kunjalo umuntu uyazibona sephumile vele egumeni. Nxa kuyukuthi ngabe kuthiwa bekulilizwe esingathi thina kalintengantengi kwezomnotho, uhulumende bekumeleke aphe abantu esingathi ngama-food parcels ezindlini kuze abantu bahlale phansi bangayobayobi, ngoba abantu owenza bayobayoba yikuthi badinga ukudla. Ngokunjalo-ke futhi abantu bayaziphandela elizweni leli, siyakwazi ukuthi phose 90% kabasebenzi bayazisebenzi, khonokhana kwenza ukuthi abantu kube nzima kakhulu. Njalo sikhuthaza uhulumende ukuthi atshengisele ngomzekeliso ikakhulu emabhasini la avunyelwe ukuhamba, ngoba kakuncede ukuthi thina sibe 2 meters apart kumbe 1.5 meters apart while isithu kuzubukho laphana nxa abantu behlezi bayevelelwe ngama centimeters apart. Khonokhana kasiwo mzekeliso omuhle abantu abawutholayo kuhulumende. Uhulumende katshengisele ngezenzo, atshengisele ngemzekeliso. Njalo siyakhuthaza ukuthi i-Ministry of Finance kumbe singalila abakhangele ngezezimali baye becabanga ukuthi umkhuhlane lo kungenzakala uhlale lapho kwesikhathi eside abantu bayo lokhu begula besifa, kambe abantu bazahlala okwesikhathi esinganani besezindlini. Ngakho-ke kumele uhulumende aphumele iqhinga lokuthi abantu ngabancedisa njani behlezi ezindlini.
Lowo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sixoxelaye ekoBulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Isikhulumeli se-MDC Alliance uNkosazana Fatsayi Mahere uphiwe imvumo yokubhadala isibambiso se-bail ngumthethwandaba kamantshi eHarare namhlanje. Kodwa uxwayiswe ukuba ahlale kukheli aliphe idali, anikeze incwadi yakhe yokuhambisa i-passport njalo ayezibika emapholiseni kanye ngeviki ngolwesihlanu. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mahere wethesa icala lokuloba amanga enkundleni yokuxhumana ebulenjini yeTwitter ngodaba lokuthi kulepholisa elishaye usane lwafa lusemhlane kanina, okuyinto elandelwa ngamapholisa esithi ngamanga. Umantshi uTrinos Hutawashe uthe uMahere kakumelanga akhulumisane labafakazi ukugucela unina usane uNkosazana Rebecca Musariri okungaphazamisa ubufakazi bukahulumende kudaba lolu. Umantshi uTawashe uthe uhulumende wehlulekile ukupha ubufakazi bokuvimba uMahere ukutholisa ithuba lokubhadala ibheli, ngakho-ke akabone lakho ukubaleka nxa engaphiwa leyo mvumo. Uthe uMahere kazange anikeze amapholisa umsebenzi onzima kangako ngesikhathi bemdinga, ngoba wahamba yedwa emapholiseni okuveza ukuba kasoze abaleke. UMahere uyalilandula leli cala esithi ukubhodisa akwenza ividiyo yepholisa libuthanelwe ngabantu besithi umntwana lo wayesebhubhile kakulandile ukuqamba amanga okusemthethweni owe-Criminal Law Codification Act. Olunye amalungelo oluntu umnumzana Pride Mkono uthe ukuphiwa kukaMahere imvumo yokuhlawula ibheli kuveza sobala ukuba icala alethesayo kalethusi kangako.
Kuphiwa kwebail kwesikhulumeli somhlanganiso MDC Alliance ufatha eMayere ukuthengisela nje ukuthi i-state ibifuna nje ukuthi ibethatha abantu bafake emajele kodwa ingelayo indaba elohlonze ebengayifaka phambi komthetho wandaba njalo kutshengisela ukuthi singakhangela ukuthi abanye bakhe abancitshe abahlanganisela ujobs color lo Hopewell Chingono kusho ukuthi uhulumende kapresident Mnangagwa ufuna ukuthi abantu bebonane ngamehlo lokusola ukuthi hhayi indaba lo yephiwe abanye bencitshiwe
ukuthi enye ingcithi ecubanga ezombusazwe umnumzana Mathew Sithole uthi ukuphathwa kwaleli cala kuyasolisa
udaba lokuphiwa kwebheli kukafatsayi Mayere abanye abanjengabosikhala lo Chingono bencitshwa njengozulu thina kusiphathe kahle sibona ngazathi kubele ukungacaci khona lapho okwenze i-state singazi ukuthi kumbe ubaba kaMayere lo osebenzela khona ngale uzanupf kumbe nguye oyenza ukuthi ukhulunyelwe ukuze aphume yini uMayere kumbe i-state eyenzileyo ukuthi aphume laba abanye abakhona ngale ejele bayenza icala elifana naye lo Mayere
lokhu kuza ngemva kokuba intatheli izindaba ophe uChingono lo mmeli uzengeza kwest ongumsekeli kamgcinisalo we-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala bencitshwe ithuba lokuhlawula isibambiso sebheli bona belecala lifana lelikamayere kusenjalo umabhalane omkhulu kumunicipali weHarare umnumzana Osaya Chisango uzaphindela emthethwandaba kusasa etholisa idaba lakhe lokufuna ukuphazamisa uphenyo lokusuzisisa icala lakhe lokuxotha isisebenzi sekhansili efuna ukuvala udaba lwenkohlakalo ekuthengisweni kwezitanda zokwakhela izindlu kolunye njalo udaba olusemthethwandaba umeya wedolobha leHarare umnumzana Jacob Mafume kasaphumelelanga ukuza edale lamhlanje ngemva kokuba amagqwetha akhe ethe ucatshangelwa ukuba engabe esele COVID-19 ngemva kokuba ehlanganele labathathu abafunyanwe belegcikwane ejele asebekulewe isifo lesi ngakho-ke uhlezi ngekhaya eyedwa ku-isolation udaba lwakhe luzaphenduka emthethwandaba mhlaka 23 Nhlolanja ngimele iStudio 7 News eHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kuyanyakazela abezomvikela esigodlweni seMelika eWashington DC ngesikhathi kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Joe Biden owebandla lamaDemocrats ukuba ngumongameli omutsha walelo lizwe ngemva kokunqoba umongameli Donald Trump webandla lamaRepublicans kukhetho olwenziwe ngolwezi nyakeni. Ababona ngezomvikela bathi abalandeli bakamongameli Trump abahlomileyo balakho ukuhlasela idale leCongress lapho kugcotshwa umnumzana Biden ngolwesithathu mhlaka 20 kuyona leyinyanga. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Kugcwele ibutho le-National Guard phandle kwedala le-Congress emahofisini amaningi kahulumende endaweni eziqakathekileyo njalo kufakwa ucingo oluphose luvale ngci isakhiwo se-Capitol esahlaselwa mhlaka 6 Zibandlela ngabalandeli bakaTrump abesithi kumele kumiswe ukuhlolisiswa kwama-electoral votes. Abantu laba bangena ngenkani kuleyo ndawo lapho bebesithi bafuna ukuthwalisa nzima amalunga edale le-House of Representatives lawe-Senate ikakhulu abakubandla lama-Democrats lalabo abangasekeli uTrump olokhu esithi ukhetho lwebiwa ngumnumzana Biden labanye bakhe. Akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho kalwenziwanga ngemfanelo. Ibutho ligcine njalo i-White House, i-National Monument lezinye izakhiwo ezabelweni eziningi okuthiwa zingahlaselwa ngabalandeli bakaTrump abakungafuni ukuba uBiden angene esikhundleni sikamongameli. Ukugcwala kwebutho kwenza engani sokulempi yomvukela kwele Melika. Amapholisa ensida awe-Federal Bureau of Investigations kumbe FBI adinga ngamehlo abomvu abalakho ukwenza udlakela lalabo abangena ngenkani e-Congress. Umnumzana O'Kane Ndlovu olandela ezombusazwe uthi kuyasinda okwenzakala eMelika.
Besisithi singahlukuluzwa e-Afrika sibile lapha esireporta khona. Angikwazi ukuthi lokhu kuzacitshwa njani ngoba namhlanje abantu ama-leaders e-Afrika angavumi ukusuka embusweni asezichaya amaphiko bethi sesifanana sizabona ukuthi laba bantu bazacebela nga. Kambe nxa kungasela democracy e-America kuthi ukuthi o-Britain bazalandela.
UNdlovu uthi abantu abaningi kade bephephela kule Melika isikhathi sonke.
Ngemva kwezimpi kube lobuyanga obesabekayo e-Africa. But i-America ingenile ngoncedo langokuncedisa i-correct ama-leaders kubo Somalia lakunye amazwe lapha kuhlukuluzwa khona abantu ngendlela emangalisayo sike saba la i-America khona ngale. Kusobala-ke ukuthi amazwe e-Africa sezazenzela intando yawo ngoba nxa bazathi bathi bayakhuluma abantu base-America bazabatshela ukuthi hayi bangulana meveni likhangela okwethu okwena likuboni na.
osekela uTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi ukuthi abantu bakwelemelika sokumele babhekane lokwenzakala elizweni labo hathi kuzwekazi leAfrika.
Asibonga khona ukuthi kuvelile ukuthi iMelika nayo inazo inkinga ezifana nesinazo thina eAfrika, ikakhulu nemazwe afana nakithi eZimbabwe. Sinenkinga zethu, yikuthi cela kuiMelika ithi iconcentrate kweza kweyayo inkinga ihlukane namazwe amanye, nathi sibone kwethu singabantu bamnyama singcono kakhulu sisodwa bengekho abantu bamhlophe.
Umnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF uyakusola kakhulu okwenziwa nguTrump.
Ngabe nje indoda le iyazivumela ihlale phansi iyeke lomunye lo ophumeleleyo aqhubeke ngomsebenzi, yikho kwenziwana ilizwe lisukume lime bese kusiba nempumela yomkonomi. Kodwa into engiyaziyo nge-America, ngiyakwazi ubana abasoze bakuvume konke kokwana. Impethela yikuthi ona uzagcina sehlezi phansi, uzagcina seyangekile, i-democracy iza prevaila.
Loba kulokuxokozela eMelika, uBiden ukhangelelwe ukuba uzaxotshwa ngolwesithathu kulabantu abalutshwane kakhulu phandle kwedala le-Congress ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kanye nesimo esibi sezomvikela. Umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ukhangelelwe ukuba uzafungiswa nguJustice Sonia Sotomayor. UBiden uzahanjiswa eWhite House lapho uTrump akhangelelwe ukuba uzasuka ekuseni elubhekise emzini wakhe eFlorida. Kasuze ehambe emcimbini wokugcoba uBiden. Kodwa umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence uthi uza kuyabona uBiden lonkosikazi Harris begcotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 elizweni. Lamalungiselelo okugcotshwa kukamnumzana Joe Biden ukuba ngumongameli omutsha weMelika. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Osengena ukuba umkhokheli wamalunga edalela phezulu lePhalamende kweleMelika eleSenate, uDemocratic Senate Majority Leader Chuck Schumer ukhuthaza abanye bakhe baleli dale abebandla eliphikisayo elama-Republicans ukuthi basebenzelane ndawonye labo ekusekeleni abakhethwe ngumongameli osemele ukugcotshwa uPresident-elect Joe Biden ukuba ngamalunga edale lakhe labaphathi ntambo ele cabinet. Le inkuthazo iphume emhlanganweni awenze lentatheli zindaba izolo ntambama. Lokhu kwenzakala njalo ngasikhathi sinye namhlanje eleMelika linenza usuku lokuzalwa kwayelwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King Jr. Leli langa linanzwa njengekhefu ngomvulo wesibili wenyanga kazibandlela eMelika minyaka yonke. Inkokheli yenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization WHO ethi amazwe omhlaba abhekane lengozi enkulu kwezempilakahle nxa amazwe athuthukileyo engaqhubekela phambili evunyelwa ukuthenga imithi yonke elungisa ijekiseni lokuvikela igciwane le-coronavirus ele-COVID-19 vaccine. Ngesikhathi kuthiwa phandle amazwe asathuthukayo angelayo leyo mali yokuthenga umuthi lo. Odokotela abasebenzela kwele Sudan babika ukubana kubulewe abantu abedlula amashumi atobaminembili kulelo lizwe phakathi kwensuku ezimbili ezedluleyo empini yomdeni eqhubeka esigabeni seDarfur. Lokhu kwenzakala ngemva kwamaviki amabili kuphela ivuyo lebutho lomanyana wamazwe ehlukeneyo liphume kulelo lizwe ibiwa isiphelile limpi yomdeni.
Amankampani emingcwabo asekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi zibe ngamalunga enhlelo ama-burial society kumbe babe ngamalunga enhlelo zokungcwatshwa ngamankampani la ama-funeral policies njengoba ubhubhano lwe-coronavirus solukhwaza ngolaka lonyaka ukwedlula nyakenye. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg wele South Africa.
Amankampani ancedisa uzulu ngezemingcwabo athi liyakhwela inani labeZimbabwe ababulawa ngumkhuhlane we-coronavirus ikakhulu ngalesi sikhathi ele-South Africa selihlaselwa lihlandla lesibili lalo mkhuhlane. Umqondisi wenkampani yesisonke Funeral Services umnumzana Devi Mlilo uthi indlela izidumbu ezigcwele ngayo emakhazeni yesabisa.
On the first wave, ikampani yethu asizange sadibana ne-case ye-COVID. But since kungene i-second wave, sokungama-COVID after COVID. Ama-mortuaries are flooded our government. Imizimba igcwele. Laba bantu abayiwo abashiywe ihlobo, abasenawo amandla, abasenawo ama-resources, ngoba sebelahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu. Tholi sekushona abantu 3, 4, 5, 6 ngamndeni munye since i-COVID iqalile. So imali yokuthi basize bathathe ihlobo lezi bayozilondoloza emakhaya ayisekho.
Nakwelicele umqondisi wenkampani ye-Dau Funeral Services, umnumzana Limkani Sibanda, ukuthi kuqakathekile ukuthi iningi lentsha esebenza eMzansi ilungiselele lakusasa, hatshi ukugcina ugogo labokhulu ekhaya sebethengisa inkukhu ukuze isidumbu size ekhaya.
Sinda kakhulu kulezi zinkonzo esiba nazo ezemingcwabo ma kuyukuthi umzimba uyahamba emakhaya. Sikhuthaza intsha ngoba intsha esikhathini sanamhlanje yibo abafa kakhulu lana eGoli beyongcwatshwa ngogogo le emakhaya. Siyabakhuthaza ukuthi mabathathe ama-burial society, mabathathe ama-policies kuwo wonke ama-undertaker. Akukhethelekile ukuba uthethe down umthethe kuphi, as long as une-policy uyakwazi ukuba ungcwatshwe ngesizotha, awunakuhlupha ifemili.
Lobanje uhulumende engakucacisa ukuthi bangaki abakwamanye amazwe ababulawa i-COVID-19. Abamakhampani ezimva bathi ziningi izidumbu zababulewe yilo mkhuhlane abazithwalela ekhaya maviki wonke. Umnumzana Simanda uthi kugcina usiba lusizi uthole sekuthatha amaviki izihlobo zilokhu zidinga imali yokuthi umzimba kamufi usiwe ekhaya. Kusenjalo saphethe isikhundla somelwe eZimbabwe kule South Africa umnumzana Martin Makururu uthi lobanje imingcele ivaliwe kuzulu makhaza eSouth Africa leZimbabwe izidumbu zilelungelo lokuphuma.
So if someone has a relative who is passed on in South Africa and wants to accompany the body,
labo abafuna ukuyangcwaba izihlobo zabo ekhaya bavunyelwa ukuphuma kwele South Africa bephelekezela isidumbu.
They can drive behind the car, they can drive in front of the car, or they can go ahead of the funeral. Yes.
Selokhu uqala ihlandla lesibili lomkhuhlane we-COVID-19 kule South Africa, inani labafayo likhwela ngesiqubu esikhulu kakhulu. Okwakhathesi sebesedlula izinkulungwane ezingamashumi amathathu lesikhombisa, over 37,000 asebebulewe i-coronavirus kwele South Africa. Asebehlaselwe bona bedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu amathathu, over 1.3 million. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Wezemidlalo abaqeqeshi bomdlalo wenguqu bathi lisasekhona ithuba elokuba iqembu lama-Warriors lidlulele kwisigaba esilandelayo somncintiswano we-African Nations Championship lanxa linqotshwe ngele Cameroon emdlalweni walo wakuqala owesibaya sikagroup A. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Ntshantshi usipha lolu daba ngogcweleyo.
Umqeqeshi weqembu leTrukhumbu lizwe sese uthi umdlalo wakuqala ubuvele unzima kuqembu leZimbabwe njengoba belidlala leqembu elimela ilizwe okuyilo eliqoqela umncintiswano weChan.
Ngifethe ukuthi sizodlala lamahosi plus ngiphinde ngikhangele ukuthi sesilomnyaka singadlali ibhora local la, abafana abadlale kuhle kakhulu. Umdlalo waqala lwana ube ngumdlalo ukuthi labo babone amaphutha akhona lapho bafanele kona balungisise khona. So uzathi ke lapho siyadlala khona-ke lamanye amaqembu sizadlala lawo, le mazwe sizadlala lawo, njengokubona kwami mbonani sesingazama sinto kodwa siqhubekele siye phambili. Lowo usudlule umdlalo asiwuthathele sithi umdlalo uzasenza ukuthi khona sikwazi ukuqhubekela phambili sidlalele enye imidlalo okuhle njengokubona kwami.
Umsekeli kamqeqeshi weqembu lamankazana asakhulayo amela ilizwe leZimbabwe emdlalweni onguqubo kaNdebele uthi yena amaqembu phose wonke aphatheka kumncintiswano weChina sesimeni esifanayo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ophazamise amalungiselelo.
Ithimu yelizwe ilamathuba okuphumelela ngoba nanzelela ukuthi wonke amaqembu akuChan tournament wonke angathi alungiselelanga ngokwanele. So kuyingumdlalo ngobungqwele babaqeqeshi ukuthi ngubi ngempela ongakhona ukudlala kuhle ekhulume kuhle labafana bakhe ukuthi belethe impumele yefanekeleyo.
Iqembu leZimbabwe lisemsileni wengalane yeSpire Star Group A ngemva kokunqotshwa nge-1 kanyalo. Iqembu leCameroon lona lihlezi esiqongweni lile miklomelo emithathu. Emdlalweni walo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadlala leBurkina Faso lona lisezimeni esifana leseZimbabwe njengoba linqotshwe nge-1 kanyanga leMali emdlalweni walo wakuqala. Iqembu leCameroon lona lizadibana leMali komunye umdlalo weSpire Star Group A ngolwesithathu ntambama. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Kesukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ingcwethi kwezempila kahle zigcizelela ukuthi abantu beqhubeke belandela iziqondiso zokwenqabela i-coronavirus ngesikhathi inani labatholakala beligcikwane leli liqonga. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.